umongo wokuya leZimbabwe uthiyene kakhulu. Kuzamele amazwe lawo asiphathe kuhle amazwe angaphandle ukuze bona abantu abangaphandle bengabi ngabantu abazabe bebangelele ukuthi engathi umongo weZimbabwe lowo njengalo abantu bona banabanjani amazwe anjengalana akusebenzise njalo njengakhona okwabakwenzayo ekutheni bafake ama-sanctions ukuthi bayihlulekise kuhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo umongo oza kuba khona ngokuhamba kwezikhathi alibe inguquko esibakhona kuhamba kusiphambili. Asiyo into engayenziwa nje into ezathatha isikhathi. Siyakunanzelela ukuthi lathi ama-sanctions anaazasuswa ngokuhamba kwezikhathi.
Kodwa ama-sanctions kumbe izitsheziso elikhala ngazo baba Gawule kuthiwa zafakelwa iziphathamandla zezanu-PF ezini lutshwana nje.
Baba Nkomo, ndithanda ukuthi ungakukholwa khonokho nawe unje njengomuntu weZimbabwe ubekwazi ukuthi i-IMF thina ayisincedisi ngitsho okhonoko kufatela lama inhlanganiso ngathi amaqamaumhlaba aayo alawulwa ngo-America lamanye abalamandla ayiwo abasizondayo abasiniki ncedo ngitsho ukusincedisa. Kodwa sibonile ngesikhathi se-inclusive government laphana ngenxa yokuthi kwakulabanye abantu ababathakazelayo bachipa ini siba ncedisa lapha lalaphana ayisikho khonoko Nkomo. Ama-sanctions lana akhona Nkomo ayalimaza even umamalwana wabuyayo lwana urapotiwa lwana wabuyayo o-United Nations watsho njalo wathi lokho umumo lwana usafisa the ordinary man in the street awusafishi umuntu otagetwe yiwo ama-sanctions but umuntu makhazi ozihluphekelayo oshukunyezwa ngama-sanctions.
Bakhona abathi lesaba ukunqotshwa njengezanu-PF ngoba abantu abaningi abaphandle kwelizwe basuka bebalekela umbuso wezanu-PF.
Eredweni yakho yanguze u-interview amadoda asisekela kakhulu izanu-PF ase-America abo-Britain abo-South Africa ngaphandle kwelizwe abasisekelayo sibili okuzwayo athi kamunyane okutshengiselayo ukuthi ngabe kunjalo asinabo ngitsho noyedwa izanu-PF abantu abanayiso zitha zezanu-PF. Kodwa abantu abakhona amazwe nalawa akiwo ayiwo atshengisa ukuthi ayizitha kithi thina njengelizwe leZimbabwe. So ngakho singabathemba njani bona abantu njengoba kuyabe kuvotelwa kuwona lawo mazwe.